thina njengenkonzo isikhathi esiningi nxa kuyikhisimusi sijayele ukuthwalela abantu abangalalutho ukudla kumbe sithwalele ogogo lamakhehla ethu ukudla endaweni ezehlukeneyo. Kodwa lo nyaka sibone isipho esiqakathekileyo esingasipha abantu beZimbabwe yikusebenza sikhankasa, singena emabandleni, singena endaweni ezehlukeneyo, ezigodlweni ezehlukeneyo, sincenga abantu beZimbabwe ukuthi bebhalisa, beyelobisa ukuvota. Kona ngani yisipho esekhisimusi esingayedlula izipho zokudla lokunye ngenxa yokuthi yiso esikhangele ikusasa yethu, njalo yilo indlalifa ebesibona thina singayinika abatsha abagcweleyo phakathi kwamabandla ethu. Besibacela njalo sibakhuthaza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi lo nalowo khona atholakale elephepha elokuthi yena usengumuntu olelungelo lokuvota ngomnyaka lo olandela.
Ungasichathisela ukuthi umkhosi lo owe-concert eliwuqoqayo ngozibandlela kumnyaka ozayo, injongo yawo ngowani njalo lizawuqhuba njani?
Umcimbi lo obesulungiselela besilungiselela ukuthi silethe thina abahlabeleli abahlabeleli bomculo we-gospel music ngo-January ukwenzela ukuthi sikhankasa khonapho sikhuthaza abantu ukuthi berejiste ukuvota. Sithi kibo, nxa ule phepha leli itikiti lokuthi wena urejistile ukuvota, yilo ozalisebenzisa phakathi komcimbi lo omkhulu esiwulungisayo esithi thina i-mega concert. Bahlabeleli abanoduma abaningi abavela enyezini ye-South Africa, silethe abaningi abalapha eZimbabwe, sibahlanganise bonke lapha edolobheni lakoBulawayo. Kalo kuyinsalakatha e-concert engazange ibe khona lapha koBulawayo. Kodwa sithi ebantwini, nxa-ke wena urejistile ukuvota uzangena mahhala. Njalo sizazama ukulungisa labantu bezeki ukwenzela ukuthi laba abaya befuna ukugijima beyirejista bese bebuya bezongena bekwanise ukuthola lelo thuba.